Zimbabwe yile liqale utshaya ibhola lathwela amaranzi ayisithupha lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali bonke, kwathi elepakistan seliphendula latshaya amaranzi angamatshumi ayisithupha lathwela munye kungakafiki ama-overs alitshumi, njalo lilahlekelwe ngumdlali oyodwa kuphela. Limpumelelo yomdlalo wanamhla itsho ukuba iqembu lepakistan selinqobe lezimbabwe kumncintiswano wemidlalo emihlanu yohlobo le-one day international, njengoba selinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe yilawo maqembu, okutsho ukuba njengoba sekusele imidlalo emibili. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, ukapteni weqembu lezimbabwe uhamilton masakadza uthe evele iqembu lakhe namhla kalizange lidlale kuhle, njalo sokuyisikhathi sokuthi bona njengabadlali beke bezinuke amakhwapha. Obebukele lo mdlalo njalo yintatheli zindaba yezemidlalo uneshi mkokoyarira uthi inkokheli yomdlalo kakhilikithi welezimbabwe kumele ixoxisane labadlali abaxabana layo phezu kweholo ukuze kumiswe ukuba iqembu leli liyale lokhu libhaxabulwa kabuhlungu.
Ukudlala kwezimbabwe namhlanje akubanga kuhle, njalo kuhle kwatshengisela nje ekuqaleni nje beqala ukuthi hayi abenzi kuhle, ikakhulu laba abatshaya ibhola abayibo abakuqala abatshaya ibhola abamele behlale okwesikhathi eside bephakathi betshaya ibhola behlulekile. Okuyinto eyangisayo okokuthi izimbabwe ayizake inqotshwe kanje kule nkundla eye-Queen's Sports Club. Nazani kumele kwenzakale kubana abadlali abanye njengabo Sikandar Raza labo Sean Williams kumele bephenduke bezoqinisa iqembu, ngoba laba abatsha hayi kukhanya kwehlula.
Iqembu lezimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamakhulu amabili lililodwa emdlalweni wakuqala, kwathi kowesibili litshaywe ngamawickets ayithoba munye. Umdlalo wesine phakathi kweqembu lezimbabwe lelepakistan ukhona ngolwesihlanu, kuthi owesihlanu njalo ngowokugcina ukhona ngensonto. Ni Melee Studio 7 ngobulawayo, ni Joseph Njanji.